umasipala kalandelanga umthetho ekudilizeni lezi zindlu. Ngoba i-constitution yeZimbabwe ikubeka egcekeni ukuthi nxa umasipala kunomuntu osebenzise umhlaba kumbe wayathi lapho kungavumela khona, kumele ahambe ayedinga i-auto yi-court order ukuze adilize lezi zindlu. Lokhu umasipala kakukwenzanga, njalo kumele kube le-alternative ukuthi abantu bekhitshwa lapha bakhitshwa baya ngaphi. Lokhu kakulandelanga. So thina njengenhlanganiso sithi umasipala wenze ongeke emthethweni. Khathesi sikhuluma nje kunemulo ezifika 100 families ezihlala phandle, ezihlala egcekeni kulamalanga adlulileyo, ebelala egcekeni, belala phandle kule mkhuhlane eminingi, kulamasela, kulento ezininginingi ezingabawela.
Councillor Moyo, ziyalisola kakhulu inhlanganiso zezakhamizi ezigoqela i-CRA ekababumlilo ngokudiliza izindlu lezi. Lithini ngalokho?
Okokuqala, abantu okufuzeka kuzwisise ukuthi khona abantu laba abadilizela izindlu babevele bephiwe mbani, baphiwa ikansili yini, baphiwa ngohulumende yini, kumbe umuntu wapho ngusuka eGweru, wasuka eNkayi, wasuka eMtare, wabuya wathi vuyani lapha abantu badijini. Abantu bonaba balezincwadi ezavela kukansili ezithi madoda lingayakheli khonapho, indawo zonezo azivunyelwa. Nabayana ama-land barons sebebatshela ukuthi khona lingakulandeli lokho, liyaswela indawo zokuhlala. Yebo, sokwenzakele khonokho okwenzakaleyo. Thina sesithi alright, indawo ezingajawajeshwa mkabuko, indawo ezingabo-Harare South, indawo ezingabo-Epworth, khona eBudiriro njengoba kade seliyakhile sesiyaregulariza thina njengekansili. Ayisiwo mlandu wenu abantu abarongo ngama-land barons, lina selidubeke kakhulu. So yikho sesilungisela amaphepha ukuthi sihlale kuhle. Lezi izindlu ethi zibegcekezayo izindlu eziphansi kwamapayipi eziphansi kwamagesi, izindlu ezihamba phezulu kwe-sewer system, izindlu ezihamba phezulu kwamapayipi amanzi, asisoze sikuvumele khonokho. Abantu laba baye babe bebeyakha thina siwabona, but sabatshela amapholisa nawo ayakwazi, sabatshela ukuthi abantu laba bayenza into engekho emthethweni. Bathi hayi, thina khonokho lanje asisoze sikukwalise ngoba kule-politics phakathi.
Uyakhuluma lapha uKansila Mlilo, uyamvikela umasipala, uthi abantu baphambanisile ngoba nanku bebehlezi phezu kwamapayipi amanzi.
Thina siyasebenzisana lo masipala endaweni eziningi, njalo kasifuni ukuthi umhlaba kamasipala uphongeuthatha nje okungasemthethweni, ngoba umhlaba lapho kuthatha ngeke semthethweni kunento eziningi ezivukayo. Ngakubi la maphayipi amatsha amahle awamanzi, ngakubi la ma-services amphi abantu khonapho. So thina njengenhlanganiso siyakhuthaza ukuthi umasipala kumbe abantu bahlale lapho okuvunyelwe khona, kwenza ukuthi umasipala akwanise ukubanika ama-services. Kodwa umasipala wayengaphi laba bantu kele minyaka behlale ezindlini lezi? Ube ngaphi umasipala abantu laba beyakha befake i-foundation indlu ize ine? Ithi indlu simile umasipala besebuya afike adili kwizindlu, ama-land barons la akhunyayo ngakabusha. So okumele ahlukumezweni ba ngulowo muntu yini, ngoba ubathola ukuthi ama-councillors amanye la akhunyayo ngabanye bangikhona bangama-land barons. Izisebenzi zikamasipala zikhona futhi khonapho, ngoba lamhlanje sihambile sayenza umhlangano ne-chairman ekhala abanye abaninginingi, bathola ukuthi kulababizwa amaningi akhulunywayo ezisebenzi zekhansili, kulababizwa amaningi akhuluma ama-councillors amanye adla imali zabantu. Yebo, siyavuma kule politics, yebo siyakwazi okwenzakala elizweni, kodwa futhi umasipala kumele ngabe wathatha amaqhinga okuthi alungise lelo dala.
Ama-land barons akhulunywayo kanye labo lamakhansila lawa abethatha izimali zabantu, Councillor Moyo, lenzani ngawo?
Ama-land barons la ayaziwa mnumzana, and uhulumende uyakwazi labo akanikazi ezanu p f ayakwazi. Aso ma-land barons asuka kwamanye amabandla ngamanga la, mina ngiyakwazi khonokho. Abantu bonaba bathatha indawo okungekho emthethweni, baphunga ukuthi ukansela wendawo leyi ngubani nguzibani, babhala izincwadi anga. Yikho sebefake ikhomishini izakuphumisa xa iyikhomishini efair, ngoba abantu bonaba ngiyakwazi khona kuvela kulento eyinzalo abayenzayo, mina ngiyakwazi. Mina ngabe ngabanye abantu ngiyabo, but abantu abathiboyo bonaba ama-land barons la ayaziwa mgqeke hambena babehamba besithi kona vuyani lapha abantu begijima ogomwe kathesi babotshwa. Yebo, i-politics zabo kona le ezamanasikele ezama-fascialism, but waye kuyeza abanyanga useveni kathesi babotshiwe ngale emabhungu. Nxa kuyikuthi amapholisa nohulumende njengoba yena izishilo umzana ukasukwele ukuthi uzababopha, akababophe sibili, ngoba thina sithi kona abantu yebo kade behlezi endaweni engasizo, kodwa kungaba kuhle yini ukuthi kona siyekele abantu behlezi phezulu. kwama pipe yamanzi kungaba kuhle inisekela abantu behlezi kwama pipe eso nje akwafekti ba abantu bona abahlezi khona ukuze afekti abantu bonke abantu bakhona sekhala ukuthi ukona icouncil iyasibhambanisa iyayekelana abantu laba besakha laba abantu besakha umlilo uyakhuluma lapho ukuthi khona imunicipality wayengathi sasikhona sibili but sabanika inotice ukuthi khona madoda alingayenzi konoko bama nepolitics zabo begqoke ama-t-shirt ukuthi akuhlulwa lapha akuqunywa kodwa ipolitics ibhing politics bayakujenga kusasa lapha sebejengiwe abantu sebekhala futhi
kwegqibe ngamafithane mlilo
hayi thina futhi njengenhlanganiso umunicipality kumele alandele imithetho ngakho ke kuyenhlanganiso sesibhalele izimbabwe human rights commission sisithi ukuthi umunicipality gala lengcele lokuphungudeliza izindlu zabantu engahambanga wayekhoti sesibambele lamadoda wethu ezimbabwe leaders human rights lukhona ugwalo luzangena ekhoti kusasa lizimisa umunicipality umsebenza kokudiliza kwendlu zabantu ngaphandle kokuthi athole i-court order njalo kulama-court assertion amanisi abadinga ukuthi laba abantu abadilizeleyo baninzelane umunicipality ngoba umunicipality kumele alandele imithetho nguye ophambili ngokukhuluma ngokuthi umthetho kumele landelwe kodwa awi ngapha aphinde adize izindlu zabantu ngokungekho emthethweni so kulento eziningi ezingahambi kuhle khonapho.